VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 26 uNkwenkwezi 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, lokhu bengamashumi amahlanu lasithupha 56 asebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe. Kuthi abalaleli gciwane emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezinhlanu 5,519,878. Umthethwandaba kamantshi lamhlanje unqume usipha intatheli izindaba ezibotshwe ngolwesihlanu olwedluleyo uFrank Chikore loSamuel Takawira imvumo yokuhlawulela isibambiso sebheyili.
Ezinye izikolo kathesi bezisetshenziswa njengama-quarantine centers kumele zifafazwe. So into leyo yonke ayikho practical, so angiboni ukuthi isikolo ziyavulwa.
Abazali bahlaba omkhulu umkhosi elizweni ngobude besikhathi sokuvalwa kwezikolo kungenxa yokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukubana ebantwini abangamakhulu ayedlula amane 435 abahlolwe izolo akula otholakale elegciwane le-COVID-19. Lokhu kuhle kwakhweza inani lasebehloliwe ukubana balalalile igciwane loba hatshi elizweni. Lokhu laqhamukayo ngombimbitho lonyaka laya kwabazinkulungwane ezingamashumi phose amane 37,474. Lokhe bengamashumi amahlanu lasithupha 56 asebetholakale bele COVID-19. Kwasinda abangamashumi amabili lanhlanu 25 abagulayo bengamashumi amabili lasikhombisa 27 labulala abane. Abekolitshini le-John Hopkins University kwele Melika babika ukubana emhlabeni jikelele asebefunyanwe belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezinhlanu 5,519,878. Kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amathathu 346,873. Kodwa asebesinde kulomkhuhlane sebeyizigidi ezedlula ezimbili 2,393,539. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebefunyanwe belegciwane leli sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu 115,346 labulala inkulungwane ezedlula ezintathu 3,471 kwasinda inkulungwane ezingamashumi edlula amane 46,426.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 la ku 9885 kilohertz ku short wave ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7 kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave la ku 4930 6040 la ku 15460 kilohertz ku short wave.
Umthethwandaba kamantshi lamhlanje unqume usipha intatheli izindaba ezizimeleyo uFrank Chikore loSamuel Takawira imvumo yokuhlawula isibambiso sebail. Intatheli izindaba lezi zombili ezisebenza zizimele zetheswa umlando wokungalaleli amapholisa lapho zethekelele esibhedlela seParktown Hospital eHarare okwelatshwa khona inkokheli yabatsha e-MDC Alliance eyayithunjiwe zizama ukukhulumisana layo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Uchikore lotakawira babotshwe ngolwesihlanu lweviki ephelileyo bamiswa phambi komthethwandaba kamanji ngomgqibelo lapho abalelwe ukuhlawulwa isibambiso ukuze bathoniswe besuka emakhaya okwenze bavalelwa impelaviki yonke ebigoqela ikhefu leAfrica Day izolo. Lamhlanje babuye edale likamanji empare befakwe izankosi enyaweni kodwa intatheli izindaba ezizimeleyo ezigoqela eze Studio 7 zalelwe ukungena edale ngezizathu ezingachasiswanga ngabomthetho. Igqwetha labo umnumzana Phaida Moyo Sawurombe wazise ukuba ababili laba baphiwe imvumo yokuhlawula amakhulu amahlanu amadola eZimbabwe i-$500 ngamunye banikezwa imigoqo yokuthi bengahluphani labafakazi bakahulumende bahlale ezindlini zabo njalo bayezibika enkambeni yamapholisa kanye neviki. Idale liphinde lathi uhulumende wehlulekile ukupha ubufakazi obuqinileyo wokuthi kungani ababili laba kumele bayalelwe ukuhlawula ibheyili. USawurombe uthe kuyadanisa ukuba intatheli izindaba lezi zibotshwe ziqhuba umsebenzi wazo zingephula imithetho esithi kuqakathekile ukuthi intatheli izindaba zisebenze zikhululekile zingahlukunyezwa ngabomthetho ngoba lo hulumende watsho ukuba umsebenzi wazo ukuhlangothi oluqakathekileyo ngalesi sikhathi ilizwe liku-lockdown yokulwisana lokuthelelwana lula kwegcikwane le-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngingubathabile Masuku.
Abazali bahlaba omkhulu umkhosi ngobude besikhathi sokuvalwa kwezikolo ngenxa yokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus. Kodwa ngakwelinye icele baphinde bakhalaza ngokungazimiseli kokuvulwa kwazo kumaviki amathathu azayo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba njalo.
Sekuzinyanga ezimbili izikolo zavalwayo ngenxa yegciwane le-coronavirus, uhulumende usethe izikolo sezizavulwa ngemva kwamaviki amathathu lapho okuzaqala ngabafundi ababhala imihloliso lonyaka. Unkosikazi Nolizwe Sibanda ongumzali uthi kulendingeko eziningi ezifunakalayo ukuze izikolo zivulwe.
Thina njengabazali ukuthi in 3 weeks time izikolo ziyavulwa, eyi sikubona sesimene singamanga kuhle ngoba kunje kufuneka izinto eziningi, sanitizer, into eziningi-ningi. Angazi kungenzakala njani, siyafuna sithi abantwana babuyele esikolo kodwa heyi isimo seseZimbabwe asimanga kuhle ngoba heyi asilayi equipment ekwande singazi njalo.
Omunye wabazali umnumzana Ngqabutho Sithole uthi bambaxambili bengazi ukuthi okufanele kwenziwe yikuphi.
Njengabazali simbaxambili ngoba siyakhanya ukuthi abantwana siyihle ezilabo ezindlini balahlekela isikhathi eside, isikhathi esiningi sokufunda. Kodwa njalo sithi siyakhangela ukuthi benze lokhu kuthiwa i-online learning. Imali zakhona ezidingakalayo eziningi ezifunakalayo ukuthi abantu bethole idatha. Singakhangela ukuthi esikolweni kungcono ngoba bahlangana labanye abantwana. Kodwa-ke ekuhlanganeni khonapha kwaziwa ukuthi ogulayo nguphi, ongaguliyo nguphi. Ngakho-ke kuyinto esenza singazi ukuthi senze njani ngoba lakho khona lolwazi esilalo ngokuthi abantu bangaka abalomkhuhlane ngani silokhu silufihlelwa njalo kulabantu abalokhu bebuya bevela kwamanye amazwe asazi ukuthi bona babuya belawo yini kumbe bengelawo.
Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Nation Mutsitirwa uthi umumo okhona awuvumi ukuthi izikolo zivulwe manje.
Akhonoko okuthiwo nguhulumende ukuthi izikolo ziyavulwa in 3 weeks, thina asivumelani lakho ngoba ukuthi izikolo zivulwe kumele kube lezinto eziningi zimele seziyenziwe. Into ezifana lokutesta abantwana, singakhangela khathesi i-government ayila capacity yokutesta abantwana abadlula 1 million lababalisi abadlula 140,000 in 3 weeks ngoba kathesi ngenyanga ezingu-3 ezidlulileyo i-government ikwanise ukutesta abantu bayafika around 37,000. So ukuze ukuthi iteste abantwana bonke laba lababalisi into leyo ayikho practical.
uyaqhubeka umudzithirwa ethi aluba kuvulwa ezinye indawo kulokufaka impila kahle yabantwana engozini.
Ezinye isikolo kathesi ezichisetshenziswa njengama quarantine centers kumele zifafazwe, so into leyo yonke ayiko practical, so angiboni ukuthi isikolo ziyavulwa. Thina njengababalisi sikhangelela ukuthi uhulumende avule isikolo ekugcineni kwe-lockdown, ngoba asifuni ukuyenza ama-experiments lempilo yabantwana lempilo yababalisi. Izinto ezifana lamabhawa, lama-church, lama-stadium, izo zimele zivulwe ekuqaliseni, ngoba asifuni ukwenza i-experiment lempilo yabantwana, ngoba yibo esibakhangelele ukuthi yibo bale future elizweni leZimbabwe.
Laloba abanye bebona isikhathi singafanelanga ukuthi izikolo zivulwe, omunye wabazali umnumzana George Fuyani uthi isinqumo sikahulumende osokuvula izikolo ngezigaba ngezigaba siqondile.
Ukuvula kwezikolo in phases kuyingathi kuyinto encomekayo kakhulu kuvela kuhulumende, ngoba ungakhangela ukuthi igcikwane lele le-corona lispreada kakhulu nxa kungela i-social distancing. So bengavula isikolo kuvule abo form 4, form 6, primary kuvule exam class ka grade 7 kuzabancedisa ukuthi bekwanise ukwenza i-social distancing. After 2 to 3 weeks sebezaqalisa ukulandela amanye ama-classes. By then bazabe sebebonile la ma-challenges bazabe sebeke bahlangana lawo kuma-classes la beke avula, sebezakhona ukuthi bebekwazi bengadresa njani bethule ama-solutions. Siyebo njengabazali siyabe sikhathazekile, but siyathemba ukuthi lokhu okuplanwa nguhulumende kuzasebenza njengoba kuplana futhi lakwamanye amazwe njenge-South Africa.
Umphathintambo wezemfundo umnumzana Kane Mathema wethule umbiko ethi izikolo ziyavulwa ngemva kwamaviki amathathu ngezigaba, kuqala ngababhala imihloliso lonyaka. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Indaba ezivela kwamanye amazwe ngamafishane eliziphiwa nguMike Wobe. Ugatsha lwezempila kahle esiqintini seSpringfield Green County esigabeni seMissouri lubikwa ukuba kulesisebenzi sesibili esikumsebenzi wokulungisa inwele esesigula umkhuhlane wecoronavirus kuvinkili lwenwele lesalon. Elesisebenzi sakuqala esesisebenze ukulungisa inwele zabesifazana abangamachumi edlula athoba minwe mibili 84 phakathi kwensuku ezedlula iviki lokhu leyo salon ivuliweyo ekwethisweni kweziqondiso ze-coronavirus lockdown kuleso sigaba. Umqeqeshi womdlalo we-basketball ekholejini le-Georgetown University uPatrick Ewing uphunyisiwe esibhedlela lapho akade eselathwa khona izolo esesinde umkhuhlane we-coronavirus yena lendodana yakhe. Abaphila ngokuthengisa labanini bamabhizimusi amancane kwele Kenya babikwa sebesebenzisa izimota lamabhayisikili ukuthengisa impahla yabo ukuze benanakele imuli zabo ngalesi sikhathi lelo lizwe livaliwe emizameni yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Sizigqiba lapha ezivela kwamanye amazwe. Lilami uMike Wobe.
Okwamanje wothi ngidedele kuChris Gande esipha udaba oluphathelane lezenotho.
Ukusungulwa kwemali entsha eyisisindo se-$10 ngeviki edlileyo kukhanya sokubangele ukugugudeka ngamandla kwesisindo sedola leZimbabwe. Kodwa usibalukhulu webhanga lesizwe ele-Reserve Bank umnumzana John Mangutya utshele intatheli zindaba ukuthi isisindo sedola kunye lokungahambi kahle kwezomnotho kubangelwa ngabasebenzisa ubulembu be-inthanethi ukuthumela imali kumbe ukuthenga impahla.
Ngathi kona inhlanzi ithele ngamanzi silobunzima obukhulu kakhulu obumangazayo ikakhulu ezitolo. Ezitolo abantu kabakhona ukuthenga imali kayikho. Okwakuqala ezinye izitolo azisela izini lolutho ngokubana abaningi babeyode South Africa eBotswana yabaye bawode futhi aseZimbabwe, but imali yokuoda nangokwayo kayisekho. Abanye kuba lecebo lokuthi bayakhona ukuthi bethi nga laba baseGoli besikhulumisa labantu semashop nxa impuphu i-350 sebeyithenga nge-700 banikezwa impuphu umuntu ebhale phansi ebesebhadala khona leGoli. Khonokwana yikho kakhulu okulimazayo esinyisukunanzeleleyo futhi ukuthi abanye abanomumbu naloholiswayo kuba nzima ukuthi bayezigayweni izigayo ziyadura ngama-R20 kwezinda ngama-R15 kunzima kakhulu babagana.
Ingcwethi kwezenotho umnumzana Angliston Sibanda uthi lona ilizwe livele selifakwe ebunzimeni kungethembeki. Ukungabi lamandla kwedola leZimbabwe lokhu sokubangele ubunzima obuphindwe kabili kulabo abahlala emaphandleni. Isakhamuzi sesigaba seMathabeleland South umnumzana Solani nje emnyama moyo uthi iningi beliphila ngokuthenga kwele South Africa kodwa ngokuvalwa kwamazwe kulandela ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus sokunzima.
Abethi ikhulumende uqale ukuprinta imali. Ekuprinteni kwakhe imali abantu bezimbabwe vele bahle ngokuhle kuhlangane lemigulukudu. Nxa imali iprintwa ivele kuhle kuhlangane lemigulukudu ehle ikhweze intengo yezinto esitolo, imigulukudu ehle iwise imali. Isicela ukuya esitaradeni ingawe ebhenki. So khona lokho nje ukuthi iZimbabwe is an economically lawless society, ngatsho njalo ukuthi abantu nje akunamthetho, kungazani nje kukumhlaba kumpuza idlemini kumhlandelazela utsile. Isiveliwe imali kunje sekhuluma nxa imali isiwa utsho ukuthi abantu bakhaza abahola ima abasebenzela uhulumende nabantu abahola imali ngabafoni nothi imali yabo ayisekho ivuka ingekho ayisekelo lutho and qhubeka isiwa amaresi alokhu eqhubeka isiwa and uhulumende kungani kuyameshula kwinto kwangkhona. So impilo isisuke ibe nzima bebathini emakhaza nxabo sibani kukhanya nje akuhani nje kulokuguguzela ukuthi ngabe kumbe kuyisethi kubuyela kusetshenziswe lona i-US dollar kodwa nalelo i-US dollar ngkhona lelikhona kalikho phela ngendlela esemthethweni eZimbabwe. So kuzaphinda kuhluphe ukuthi abantu makhaza abanye balithuke lelo yusa. So impilo iyaqhubeka isiba nzima ebantwini emakhaza.
Ingcwethi ecubungela ezomnotho umnumzana Masimba Kutjera uthi ukubangela ukuthi umnotho uye nganxele ukuthi ilizwe alila mafekitali alungisa impahla lokudla.
Lamhlanje ngibona isikwa besisenza $36.40 sisuka $30 ngamalanga ahlule. So liqiniso lelo ukuthi imali yethu i-value basis siyawa ngendlela esobisayo. Ungakhangeli parallel market rate ibidlalela kwabo 60 bond to 1 US dollar. So liqiniso lelo njalo into enkulu endle ukuthi into zihambe kanje ukuthi thina silodubo ele-foreign currency khathesi njalo silodubo njalo elokuthi asila industry esebenzayo. So inhlupho lezo angela ukuthi singabi nemali eqhedileyo.
Kodwa ezinye ingcwethi zithi umnotho uwiswa imigulugudu esebenza lebhanga le-Reserve Bank ngoba imali entsha ibonakala imkambo wensitha kuphela emabhanga itholakala nzima. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngiseWashington DC.
Yebo, mthokazo muhle.
Siyalinxusa
ukuthi lingene kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela ngolwesibili maviki wonke ngo-8 PM kusiya ku-9 PM. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus. Sikhangela njalo udaba lokwephulwa kwamalungelo abesifazana okwenzakalayo emazweni achiyeneyo okugoqela eZimbabwe ngalesi sikhathi ilizwe liphakathi kohlelo lwe-lockdown. Silusize ukuthi alisoze lenelise ukungena kuhlelo lolu ngocingo njengensukweni ngoba sisebenzela ngekhaya asikho kuma-studios. Loba kunjalo zilokandaba uhlelo The Connection luqhubekela phambili. Ngakho-ke asihlanganeni lami uMike Hobe khonapha ku-Studio 7 ngo-8 ntambama.
Embikweni kamphathi ntambo wezobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe womhlaba umnumzana Sibusiso Moyo ophathelane lezamalungelo abesifazane elizweni Uthinte udaba lokuhlukunyezwa kwabasakhulayo be-MDC Alliance. Onkosazana Joanna Mamombe, Cecilia Chimbiri, Netsai Marova, lezakamizi zakobulawayo, omampofu, untombi zodwa lonokuthula. Umoyo uthe eleZimbabwe liyahlonipha amalungelo abesifazane ngoba kunje amapholisa ayisithupha abikwa ahlukumeza omampofu seyabotshwa ngemva kokuphenywa kwalolu daba. Ngakho ke uhulumende uzakwenza okufanayo edabeni lwabatsha be-MDC Alliance. Kodwa ke abalwela ilungelo loluntu elizweni bona bathi uhulumende kanye lamapholisa yibo abahamba phambili ekwencindezelweni kwamalungelo abantu elizweni. Omunye wabo nguCharles Nyoni, yena ke uxoxa lo Mike Hobe weStudio 7 ngalolu daba.
Into edanisayo sibili ukuthi inhlanganiso eziphatha udaba mayelana lokuhlonitshwa kwamalungelo abantu zithi inamba yabantu abahlukumezwayo elizweni kakhulukazi abesifazana isikhuphukile ngesikhathi lezi eselockdown. Le into nje ebuhlungu kakhulu ngoba siyabe sikhangelele ukuthi uhulumende namapholisa babe yibo abaphambili kokugcina kanye lokulondoloza amalungelo kaZulu kakhulukazi abesifazana, ngoba kukhona okwandileyo okwenzakalayo kokuthi abafazi bayachaywa izindlili kanye lokuhlukumezwa. Kodwa sibona ukuthi uhulumende namapholisa yibaba abaphambili nokuhlukumeza uZulu, njalo yibaba abaphambili ngokubandezela abafazi kanye noZulu ngesikhathi lesi se-lockdown.
Sikhangela udaba lokushawa kukantombi zodwa Mpofu, lo nokuthula Mpofu kobulawayo, kanye lokuhlukunyezwa okwayenziwa abesifazana abathathu abebandla le-MDC. Siyezwa abalwela amalungelo oluntu elizweni besithi bona babona ngani amaphoyisa abasayenzi umsebenzi wabo ngamandla abo wonke yibo abalokhe behlukumeza abantu elizweni. Njengomunye wabo ukubona njani bo?
Kubuhlungu kakhulu ukuthi amapholisa yiwo aphambili ngokuhlukumeza abantu elizweni kakhulukazi ngesikhathi lesi se-lockdown. Sikhangela udaba lolo lwenzakalayo ngamalanga ambala adlulileyo okokutshaywa kukantombi zodwa Mpofu lo nokuthula Mpofu kobulawayo, betshayelwa ukuthi baphumeleni ukuthi bayedinga ukudla. Kusiba into emangalisayo sibili ukuthi kathi kusebenza kanjani ukuthi uhulumende yabe sithi umuntu uyavunyelwa ukuthi aye esitolo ayethenga ukudla, njengoba izitolo ezithengisa ukudla kuthiwa zingavali. So nxa umuntu esetshaywa kabuhlungu kangako kuyabe kuthiwa aphile njani, adlini endlini, okutshengisayo vele ukuthi hayi uhulumende kayitshiyanga into yakhe vele eyokusebenzisa amapholisa ukwenza umsebenzi wakhe wokuganga. Olokhu esiyaphambili esebenza umsebenzi wakhe esebenza amapholisa.
Kukhona okwenziwa nguhulumende kanye labezomvikela na ukusiza abesifazana ababhekane ngalolu dubo lokwephulwa kwamalungelo abo?
Akula nje into nje nayodwa eyenziwayo nguhulumende kanye labezomvikela ukuthi ukusiza abesifazana abakhangelane lolu dubo. Ngoba singakhangela amantombazana la amathathu bazafika ekufeni belokhe bele singayithi ngesilungu i-trauma e-experience le abangene kuyo. Njalo abanye babo vele ukuthi babanje kumbe bazohlala la madoda into ezabahlupha empilweni yabo, ngoba vele elakusasa labo kalisalunganga, alisesekho kahle ngoba kuzabadisturba kanye lasemendweni yabo. Okuba into nje edanisayo kanye ebuhlungu ukuthi uhulumende akumelanga ayilondoloze njalo ayigcine isenzakala into le efana nani. Laba amantombazana achayiwayo nxa sibili umuntu achaywe izibuni zize zicile zisiba mnyama kangaka, so kuyabe kuyinto ebuhlungu kakhulu ukuthi kanti vele uyabe ewoneni, ngoba akula muntu elungele lokuchaya omunye umuntu. Nxa umuntu ephule umthetho kumele abotshwe ahambise phambili kukamanje ajeziswe aphiwe isigwebo sakhe. Nothi ukuthi omunye umuntu utshaye omunye umuntu sibili, hayi into ongamelanga vele ebisenzakala le kuleli lizwe lasethu.
Phosela amazwi akho okugcina utshela uZulu ukuthi udaba lolu lulungisiswa njani.
Sekufunakala ukuthi uZulu abambane abe umuntu munye, singasavumeli ukuthi omunye wethu echayo ngamapolice asikhanyile nje sizimele sizithulile nje. Asamelanga ukuthi sivumele ukuhlukumezwa kanye nokubanjelwa omama nabo sisi bethu inkunzi sikhanyile.
UCharles Nyoni ngomunye wabalwela ilungelo loluntu elizweni. Lapho ke limuzwe exoxa lo Mike Hove we Studio 7. Kwezemidlalo. Intethele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje uxoxa lomdlali weqembu lenguqu ele FC Platinum uRaman Butsanzira. Yenaye obejabulela ukufikisa iminyaka engamashumi amathathu lambili yokuzalwa izolo mhlaka 25 Nkwenkwezi.
UButsanzira uqale ukudlala esigabeni saphezulu ngomnyaka ka 2009 ngemva kokuba ebonwe ngumqeqeqi uMatinda Ndlovu edlalela iqembu leNew West elali kusigaba sika Division 2. Useke wadlalela njalo leqembu leCape United njalo uthi wenelise ukudlala kusigaba saphezulu kweminyaka edlule elishumi ngoba isebenza kanzima.
Awungeke ubuye lula nje uvuke nje uthola udlala kwaIslanders. It's not easy. Teams like Islanders lama crowd enings so yana yomele upushe sibi because abantu labana ababelanda uzobona ibhora. If you look at Capes again it's a big club and I'm here at Platinum again, the Champions League, totally different football from Lesi, Lale Zimbabwe. You meet our teams, Ashale Kona and Jacob, Pano Champions League. So it's not easy. Make sure you off drugs, njani, off which ulali career. You have to learn from Messi or Cristiano Ronaldo. That is njalo siyafunda. Even ingaka namhlanje 32 years, I'm still learning.
UButsanzira uqhubekele phambili wakhuthaza abasakhulayo ukuba kuqakathekile ukusebenza nzima ngoba italenta lodwa alenelanga, kodwa umuntu kumele abe lephupho lokuba ngumdlali wezinga laphezulu aphinde njalo asebenze gadalala.
Talent alone alingeki ukusenda o. Kuya kumele upushe CV. You have to make sure that you push. You're inspired by Cristiano Ronaldo. Umnandi, that is cool. Asakhula sibona oChisa, oMaro, oRichard Choruma, oChandida, oKapini. Yabo, sibuye BF labana, sikhalele ukungena la singene mahara. Sibuye ipora esingawazi ukuthi one day that is service njani. Service sikhona apha phakathi. So it's not an easy road.
Umdlalo wenguqu umile kulezi nsuku elizweni laseZimbabwe ngemva kokuba kuqhamuke umkhuhlane we-COVID-19. Njalo uButsanzira uthi phezu kokulandela imilayo yokuzivikela kumele abantu beqine ngomthandazo.
Kumele sibone ukuthi siyathandaza ukuzinto le iphele sibili. Sithandaze of which kumele sihlale ezindlini. Sanitize ukuze sibone ukuthi siyazivikela kulo mkhuhlane. Sifake umlimo phambili. Ya ikuthi sikunqobe sibili. And so into yokuthi singatshona siqambelana amanga ngayo hayi into ekhona sibini.
UButsanzira uthi kulesifiso esokuthi eqale ukwenza ezokuqeqetshi esasengumdlali ukuze nxa esethatha umhlalaphansi abe ngumqeqetshi laye akhulise abadlali bakusasa. Imidlalo yeCasalaga Premier Soccer League bekumele iqale ngenyanga kaMpimbitho kodwa idluliselwe phambili ngemva kokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19. Awukacaci ukuba imidlalo le isizaqala nini njengoba umdlalo wenguqu ngomunye wemidlalo okuthiwa nguhulumende ile ngozi ukuba abadlali bengethelelana igciwane le-corona. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, uJoseph Njanji.
Singakaligqibi uhlelo lwethu lalamhlanje What is Khanyile ebezihamba phambili. Lokhu ebengamashumi amahlanu lasithupha 56 abatholakale bele COVID-19 eZimbabwe kuthi asebele gciwane emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezinhlanu 5,519,878. Umthethwandaba kamantshi namhlanje unqume usipha intathele zindaba ezibotshwe ngolwesihlanu olwedluleyo uFrank Chikore loSamuel Takawira imvumo yokuhlawulela isibambiso sebheyi. Abazali elizweni bahlaba omkhulu umkhosi ngobude besikhathi sokuvala kwezikolo ngenxa yokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.